ukuvalela amankampani izimali emabhenki kumbe ukubotshwa kwababili abathathu nxa kuhamba kukodwa nje akusoze kuyilungise inkinga esihlangene layo yokuwa kwedola leZimbabwe lokukhwela kwentengo yezinto. Kudingeka ukuthi kuma kusenziwa izinto ezinjalo nxa bekhona ngempela balamacala wona lawo kube kulungiswa lezinye izinto ezizwe ezenza ukuthi kube lula ukuthi noma ngubani athi angafuqa ezomnotho ziwe. Ungabona into isibuthakathaka kangaka athi noma ngubani athi uyanyathelidilika athi uyanyathelidilike kumele kulungiswe okuyikho okukhulu okwenza ukuthi imali yethu ingabi lamandla, ezomnotho zingabi lamandla okukhulu kulalaba abantu ababili abathathu, amakampani amabili amathathu. Ngakho-ke kukodwa nje khonalokhu ukuvala i-bank account akusoze kulungise ngaphandle nxa ngabe bekuyabe kuthathwa khona lokho nqabe lamacala lezinye izinqumo lamanye amanyathelo azancedisa ukuthi ezomnotho zime ngendlela efaneleyo.
Uhulumende alubana ethe wadinga ukuxwayiswa ngodaba lomnotho lolu, ungamcebisa uthi eluphathe njani?
Zimbalwa izinto ezidingakalayo ukuthi uhulumende azilungise. Yokuqala nje kumele enze ukuthi kube lula ukuthi abe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe kwehlise lokhu esithi political risk factors. Okwesibili okuqakathekileyo ukuthi ezomnotho zelizwe zisebenze ngendlela efanele ukuze sibe le-foreign currency enele itholakale emabhenki ingabi ithengiswe emgwaqweni. Ngokuba okuhluphayo khathesi i-foreign currency ithengiswa emgwaqweni kayikho emabhenki. Kanti-ke futhi nxa ezomnotho zisebenza ngendlela efaneleyo kuza kwenza ukuthi singathathi imali yangaphandle siyathenga izinto kakhulu kwamanye amazwe okuthiwa i-dependence kuma-imports. Konke khona lokho kuzancedisa ukuthi izinto zibe ngendlela eqondileyo. Kanti-ke okunye phezu kwalokho njalo yikuthi kube lobudlelwano obuhle lamanye amazwe ukuze ukuncediswa kwelizwe leZimbabwe ngamanye amazwe kube lula. Zonke lezo zinto azikho okwamanje, ziyadinga ukuthi zilungiswe-ke ukuze ilizwe lethu lime ngendlela engcono kulalokho esikho khona namhlanje.
Siyazi ukuthi uhulumende wesule iduty kwezinye izinto ezimqoka empilweni kaZulu kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Ungathi lokho sokulethe ububelo yini ebantwini? Bayaphuma yini abantu bayezithengela ama-groceries phandle?
Alukabonakala uncedo kangako ezitolo, abantu bathele nzima kakhulu. Ungaya emakhaya uye edolobheni intengo yezinto iphezulu kakhulu, akulanto ethengekayo, akulanto ethengekayo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi uhulumende nabosomabhizinisi labathengi kuke kuhlalwe phansi. Sizahlala sisitho njalo abanye sisithi akuhlalwe phansi, kubanjiswane. Ezomnotho zivikelwa ziqiniswa yokuthi wonke umuntu ahlale phansi babonisane abantu ukuthi kambe icebo elingasebenza yileli. Kuvela kuhulumende yedwa ngeke akulungise.